Namhla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso yeyabhagugu Trust ibambisana lomsakazi weStudio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lematopo ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindeni Leya.
Ngiphuma eward 11 kwamadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi since 2020. Abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje okwamalanga nyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni ngapha akula ma-nethiwekhi namafoni, izandla zifitshane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Nleya.
I-COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singawananzelela kakhulu kunaphana lalaba ababhale imihloliso yabo nyakenye kabazange bephumela lutho. So i-pass rate emaphandleni lemadorobheni ayisoze isafanana, ngoba emadorobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi, akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baya esikhiweni, ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana babe luseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi, kulobunzima. I-COVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo esixoxelayo ngunkosazana Olita Msebele.
Mina ngikuward 9 ematobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo yiba abafundisa abantwana online, bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF, so bayenze. Kodwa uhlupho lwakhona yikuthi abangelayo ama-smartphone, abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu 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 abantwana. Abantwana kabasalalele emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha, silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo, lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu, ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo, ngoba abantwana sebekwanisa, abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingxenye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthole ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khonale azadingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama-teenagers, ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.